So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lechona njani livuka njani mthwazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulongo lesine mhlaka 27 kunhlangula 2019 ngontungamili inkomo kweze kuseni namuhla umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa isiphathamandla zezanu-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zezanu-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Iziphathamandla lezi zibalisa umnumzana uPetty Mpofu lomnumzana Joram Gumbo. Abasakhulayo bezanu-PF bathi ababili laba labo somabhizimusi abafana lo-Ukneli Chivayo ngabahuquluzi benotho. UChris Kando Studio 7 uxoxele lunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule ngalolu daba.
Engingakutsho yikuthi abatsha laba bakhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo okuyikho osekubisela ilizwe phansi, ikakhulu into yokuqala esayivumelanayo kuconference yethu esigodini ekupheleni komnyaka. Iparty yathi akulwiswe i-corruption, akulwiswe i-corruption angendlela zonke ngoba i-corruption yiyo ehlulekisa inhlelo zikahulumente edilizayo umkhonomi njunje umi kubi. Ngengaba into yokuqala i-corruption, ukuze kulungisiswe zonke izinto kumele kuqale kulungiswe indaba ye-corruption ibe yiyo eqedwa kula ma-investors engabuyela iveleni le-corruption. Awulanto engayenzakala into ezile corruption, i-corruption ivele into yokuqala. Awuke ama-youth abone kungani uhlelo lolu olokulima ulwisa i-corruption luhamba kancane kancane. Ngithi mina ngesikhiwa i-pace yakhona ne-pace sokumele ukuthi lungezelelwe isidi sakhona singani siyafakwa sibe phezulu, kulwiswe indaba leyo kuthiwa yi-corruption ngoba yiyo into esavumelana ngayo. Ngibona ama-youth akwenza kuhle kakhulu ukuthi alwise ukuthi afuqe ukuthi abantu ngoba abantu sebephambili kwedlula nje inhlelo ezikhona ezokuthi bakhayelele uhulumende alwise njani i-corruption.
Manje siyabona nanku usiba lukhulu webhanga umnumzana John Manguja usethena uzabasa emthethwandaba bona labo abasakhulayo abebandla lezanu-PF ngoba bamhlambaza. Akusoze kulethe na ingxabano ebandleni, sibona lisehlukana imbono.
Abatsha laba nxabe ukuthi balobufakazi, mbona ngani amajaha lana aso majaha angala sikolo, amajaha ale sikolo asifundile, amboni libapho ngusukela nje umuntu onjengomankuza bethi kulalokhu lalokhu. Antiyabona ngathi into zisenzakala lapha imali zokungenangena. Kudala kwenzakala izinto zezimali lezi lokubalwa kuthiwa hey RBZ ingayindanayeyibalaeyibona. Mbona ngani lothi uzabahambisa imithethandaba esiyababufika, hhayi laye kulilungelo lakhe lelo nxaye emsulwa engalacala nxaye izithola engalacala. Lawa abatsha laba mboni ukuthi bangapho ngumsukela nje baye bemgcobe ngodaka evele engangcolanga. Ngabona yiko kuzamele kubonakale khonapho ukuthi khonoko abalakho yini, kukhona yini ukuthi bazakusa phambili emthethweni ngale ababotshwe labo ababakhangelele ukuthi bayenza into zobuwori. Kodwa mina into engayitsho yikuthi ayisiwo khonoko kuphela, kuningi kakhulu, baningi kakhulu abantu bamele bakhangele bahlolisiswe ngendaba zelezi esikhuluma ngazo eze-corruption ezikhuluma ngabatha. Abatsha bangani bayachiseka kakhulu ngezinto lezi, ngibona ngani isikhathi sakhona sesifikile ukuthi kwenziwe khonokho. Ngoba ulokuzeni u-national commissar omusha uthe yena wonke umuntu ongcolileyo ozibone engcolile barizayo kachiye ingakalandeli lotiya phambili ngiyoqala isileyo ukuyifuqa si-national commissar labo ntanga sebengenela labo bayahamba kwabo. Bona siyavumelana njengebandla ukuthi injongo yethu ukuthi silwise i-corruption ngoba i-corruption yikade sibulele umnotho wonke lizwe. Kanti sikhuluma sinje indaba yemali leyi, uthe kwenzakale khonokho ukuthi imali leyi sokungani namhla ungakhangela izini layizo kuzolo namhla imali indoze lesiwa ama retail la lesiwa okutshengisela nje ukuthi kade lokuganga okunye kwenziwa ngabantu abakhona kukhula kuhulumeni abanye bakhona le but ingakhathaleki ngobani but bakhona kuhulumeni abanye ade beganga bese izinto zobori ngene
umnumzana belief kaule lilunga leza no PF ubexoxa ecingweni lo Chris Kande we studio 7 Abalimi benyameni Ndlovu bathi bakhathazekile kakhulu ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo zabo. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe elomunye wabalimi laba umnumzana Albert Bebe.
Izifuyo indoda ehlumayo bezithengise ukuthi zingaba zinhle sengisiba nje lokwethuka ukuthi njengoba kade esilonyaka kukhanya kungani kuzakhayela angiselashi ukuthi sizaphutha njalo kuSeptember October lapha
singathi kodwa ke khonapho ke izifuyo uzinikani njengoba sibona ukuthi ke utshani labo sobusitsha sokunjalo
yee besifisa ukuthi mangala amafelombana atholakala kube khathi umthatha aqalele phambili athenga ukudla singazi njengoba nje kukhanya ngani intengo yakho ikhuphukile ngokutshintsha kokusebe ukuthi imali le yakho ngaphe America ayisasetshenziswa sekufuze sisebenze ibhondi intengo ikhanya ikhuphukile sibili
singathi lapha nxa sikhuluma ngentengo ikhuphuke isuka ngaphi siya ngaphi
kathese kwenkomeni kungani kuseseluvivi ngoba abantu kabalashi ukuthi bethengise ngebhondi kuza kuya kuma ngaphi kade kufuze esikhangela ukuthi nga ukuthi ngani uyakhuphe yodwa uyezidingela ukudla manje kathe sakwabe leshiwo intengo yakhona ayikacaci
ye belizithengisa malini kungakangeni
lokho lokho akade bethi amathokazi kade ethengisa ngama 5 to 600 user kusiya ku 700 user khona lapho
kathe salikabe leqiniso ukuthi kuhamba njani
kathe sakwacaci ukuthi kathi abantu bazacharge malini beconverte njani kuseseluvizi but intembi next week kuyabe sekucaci ukuthi vele siyanga Baba ukuthi siya kwenye indawo.
Aha. Ngase sikangele ke kusiya phambili baba Bebe wena ufisa ukuthi vele wenzeni eplazini lelo? Iplazi walithenga kumbe wangena nje?
Hayi ngama resettlement sangena ku village. Ise village hayi the scheme. Mina bengifisa nje ukuthi ngani ngiyalondoloza inkomo.
Ukuthi zibe zinganani? Uyafuna ukuthi kube iplazi elikhulu.
Ukuthi sibeze ngoba sengani sengimdala, ienergy kayisekho yana I'm now 63 years. So ukuthi ngithi ngaba ngiyenza ama ambitious program ukuthi ngilime ngilokhu ze ngiyabe ngitshala ngesilungu subsistence farming
bonapho ke uyabufaka lo mumbu into ezinjalo he
ye umumbu ufake nje umumbu ukuthi khona uzaba lamahlanga phela khona uyafida inkomo
umnumzana Albert Pepe ngumlimi wenyamendlovu obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7 Sekhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi kulowesifazana wemberengwa obulale omunye njalo owesifazana incedisana lomkakhe emethesa umlando wokuba lidla licatsha lomyeni wakhe. Izimu live yona ithi abavili ekade bengabahluleli bedale le High Court umnumzana Nicholas Mathonsi lo mnumzana Charles Wungwe sebekhutshuliwe ngomongameli yamasoni Mnangagwa wabakhetha ukuba ngabahluleli bedale le Supreme Court. Soku isikhathi senu balalele lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Elinjani basakazi beStudio 7 lona okhuluma ngophini ngihlala ngise izweni lase South Africa eJohannesburg eGauteng eSoweto. Ikola phesiphila sikhona manje sisancengisa cha mina badala bengithanda ukuphawula nje ngendaba eyenzakala ekhaya lakithi oqala bengifuna ukubonga nje lomsebenzi elisenzela wona ukusazisa ukuthi kuyini okwenzakalayo manje sekusezikuphi izinto kwathathwa amanyathelo bani konke lokho inxa yini. Siyabonga kakhulu, keep it up umsebenzi eliwenzayo. Bangalizonda abantu belidinga bathengise, bangalikhuluma ngawo wonke amagama. Kodwa yalani lisinikeza lokhu esikufunayo, esikudingayo njengabantwana besezimbabwe. Indaba engifuna ukukhuluma ngayo mina ngeyokuthi bekunjani abantu abepolitics, abamabandle, awechurch, abamasiko, bonke nje abadala, bonke wonke umuntu odwa ngoseZimbabwe, abadala nabancane, sihlangane sizama ukubumba into eyodwa, sihlukane lalowo mkhuba, sihlukane lalowo moya osiphethe kwamanje osigqokile esinawo, owakudala wabokhokho bethu abasho nawo. Lowe umoya ongela uxolelana. Bekunjani siwudambe lo moya. Siqale phansi njengesizwe ikakhulu entsheni thina abatsha. Siqale phansi sizame ukuhlanganisa abantu abadala ngoba abadala bethu no manje basanemoya lowa owakudala okubandlululana. AmaNdebele amashona sokuzobuya ipolitics. So ngaphandle kwalokho angiboni ukukhona ungaqhubekisa iZimbabwe phambili. Sesidlulwa njengamazwi nje abathatha umbuso manje. Thina kudala sithatha umbuso kodwa senzeni elizweni lethu. Umsebenzi kubulalana nje kubheka impumelelo esinayo. Kodwa bekunjani ukuthi khona sikhumisana umlotha. Sithi lokho kwenzakalayo kwenzakala. Asikuyekeni siqaleni phansi. Ngitho lalaba sembusweni lingababona besule ezikhundleni. Waye bengaphuma esikhundleni ngoba bayesaba leyo nto ngoba manje mawena angaphuma esikhundleni wonke umuntu manje osembusweni unomlando.
Linjani, linjani bantu bakithi, linjani bantu benkosi, hayi thina siyaphila bantu bakithi. Asibona la masela la bantu bakithi, asiqeda imali elizweni and manje asekhuquluza futhi ngokuningi bayo bantu bakithi. Kabe labantu abasuthi banani ngathi ngabantu abanjani kahle kahle abantu abangasuthini. IZANU-PF bantu bakithi vele into okokuqala ngamasela laba bantu labo and ubusela lo yiwo obuncindezela ilizwe. Ibusela ikubulala abantu, ikuboshwa abantu mahlana, yiyo into okumele iqale ukubhekisiswa maqale elizweni. Awubheke nje manje ma engavuka ethi imali yakwamanye amazwe ayisasebenzi. Okwakuqala yena akanamali. Uchaza ukuthini umuntu lengqondo engayikhupha lelo gama mpela ebonti ilizwe still lidoza lisiyaphansi. Phela ibhodi ufasa ukuthi lipaper nje akusebenzi akusomali and manje bese kuphelile vele akuna value. Ivalue sikuyakuphi? Ufostela nje ukuthi akumele kulingane le dola leyamelika. Iranda libuswa ngamasongo besenzela ukulitshontsha futhi belithathe begqibe endlini zabo. Yabona yinto abayenzelayo mpela. Wena uyathi umnikeza imali manje yena uthatha imali leyo uyayigcina. Ukunikeza lawo maphepha. Wena lawo maphepha uzowagcina endlini yakho, uzowabheka kuphi, uzowabeka kuphi. Vele akula nto ezweni. Akula ukuthi uzamani, ufunani, ucabangani. Yazi ukwenza komuntu ongena sikolo, akuyabonisa ngempela ukuthi hayi lo muntu lo kafundanga. Ilizwe ulithethe ngenkani ukubulala abantu, ucabanga ukuthi into azoyenza futhi emnothweni. Umnotho ngeke be-Europe ngendlela asebenza ngakhona. Ayi lamasela abantu bakithi mina sikhathele nguye iZANU-PF sikhathele iyo ngempela sikhathele tired ngeZANU-PF bheka nje manje ukuthi sebetshontsha le mali futhi idola emelika selishotela izwe nalisele.
Hallo kustudio 7 mahlekelelo okhulumayo ezenka enkali. Ngiyabona ke lokho okwenzakaleyo ukuthi batshintshe iuser. Mina ngibona kuyancedisa kakhulu ngoba abantu bezitolo labade sebesenza ulunye ebantwini kulabo gogo lapha abangasakwanisi lutho akade bezuza amapentsheni abo bebehola ibhondi. Uzwe ukuthi nxa usiyafika esitolo umuntu akuthi kade uthengisa nerandi umuntu atshone elambile kodwa imali ethi uyiphethe avalele impahla zakhe kurayithi alibhanwe iuser alibhanwe irandi. Kusebenza imali eyodwa yeZimbabwe ukuze kusebenzeke kuhle ukuze sihloniphane ngoba vele ukuthi uzadwena ungasowe America ngasikwe America phela la lapha kuseZimbabwe ngoba siyasiphume siye kuBotswana nxa uphume usiye eBotswana uhle vele utshintshe imali yakho nifike uthenge neyakhona ngale awuthenge neyala awuthenge yakwenye indawo. So lakhona pha kabahloniphe indawo yakhona pha bathenge yalapha imali njalo isitolo nxa sila silande ethini izakhamnisi asithengise ngemali esilayo ngiyabonga.
Labo ke be kungabalaleli be Studio 7 nabasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyanelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abalimeleyo ekudubukeni kwebhomba ebelithiwe emoteni ngamalwa icatsha kwele Syria edlulisa amalawulo izolo. Umkhombi wele Germany ohlenge abantu okhunjini lwe Libya bezama ukuchaphela eEurope usufikile eItaly lanxa lelo lizwe belitheka lifuni kubona olwandle oluduzane lalo. Abasakhulayo abenza izifundo ze-arti esikolo se-Visual Arts eMbare eHarare bakhala ngokuhlukumezeka kwabatsha ngesimo somnotho esibangela ukuba baswele imisebenzi. UMark Peter Ntambe usipha lolu daba.
Isimo esikhona eZimbabwe kwezomnotho la kwezombusazwe sibangela ukusilela okukhulu kwemisebenzi ebantwini bonke elizweni jikelele, kodwa sokuhlaba abatsha abaningi kakhulu abagqiba izifundo emakolitshini. Unkosazana Gracious Kabamba udwebe umfanekiso othiwa Hidden Truth okhomba ukuhlukuluzeka engqondweni kwabatsha ngenkinga ezibhekana labatsha ikakhulu ngokusilela kwemisebenzi lamathuba okugcina kubangela bebele mpilo lo ezingaqondanga.
Become so addicted ukuthi vanova vatokankanwa nezvavari and their future
I sebe dawa ngendlela yokuthi bagcina bekhohlwa ukuthi bangobani okuthi ela kusasa labo sibili lisala lingasela themba.
UGracious uthi iathi yakhe iphinda ikhuthaze abatsha ukuba benanzelele ukuba bengasetshenziswa ngokudonswa njengentambo bigcine besenza ukubi ethi kabasebenzise ingqondo zabo bezivulele amathuba ngokusebenzisa ukukhalipha abalakho. I-art uthi ngenye indlela elula abatsha abangaziphilisa ngayo ethi njengaye usebenzisa okufana leziqhu zomumbu lamaphepha akuthola kungelambadalo nependa ukulungisa okungamphilisa. Omunye osakhulayo oqhuba okumsebenzi we-art uthi imisebenzi yokuzilungiselela efana le-art ingathuthukisa abatsha. Udubo olukhulu oluhlasela abatsha lokhe kuyisilela kwemisebenzi noma beyifundele emakolitshini leyo misebenzi belama-degree. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele omunye umsakazi wele Zimbabwe kusikhashana esanda kwedlula ukuba uhulumende wakhe usephume le nyathelo lokuba abatsha benikezwe amasimu angaba yisilinganiso sokungamathumi amabili ekhulwini womhlaba owabelwa abantu ukuze bathole ukuziphilisa. Ngimele iStudio 7 Venerare in Mark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Umtshutshisi owaphenya udaba lobudlelwano obaba khona phakathi kukamongameli weMelika umnumzana Donald Trump lohulumende wakwele Russia ngesikhathi sokhetho olwedluleyo, umnumzana Robert Mueller usevumile ukuyakupha ubufakazi ngodaba lolu phambi kwedale leCongress ngenyanga ezayo. Uphenyo lolu lwalungolokudingisisa njalo ukuthi uTrump engaba walinga yini ukwenqabela isandla somthetho ngesikhathi uMula ekhulumisana labantu abachiyeneyo ababelobudlelwano loTrump. Umnumzana Mula waphetha lolu phenyo ngokuthi wayengabutholanga ubufakazi obabungamenza atsho ngokuqiniseka ukuthi uTrump wayemsulwa. Lokhu kwachiya abantu abaningi besithi ngezinye indlela umnumzana Mula uthi kukhona ukuchaya amanzi. ubiziwe ngelidale leparlamente ukuthi ayiphumela egcikeni aphendule imibuzo elokhu ilenga. Sixoxele sizalwane seZimbabwe sihlala khonapha eMelika, umnumzana Mandla Mkhwananzi. Saqala ngokumbuza ukuthi kuyini kahle kahle abantu abaningi abakukhangeleleyo kumnumzana Mula.
Mbona ngani abantu abangafuna ukuthi abakhangele ukuthi bakuzwe yikuthi ama-Russians wona angenela kangakanani kukhetho lolo okwenzela ukuthi kungaphindi kwenzakale next time. Lokuthi kwakuvele kule engingathi idili bani phakathi komongameli welizwe elikhululekile lingaka lelizwe elinjenge-Russia.
Ubona udaba lokuthi kungani uMula engethesanga uTrump icala lusiba ludaba yini egudwini azathwaliswa nzima ngalo ngamalunga e-Congress?
Kukhona ama-committees asaxwayisa ngayo nale ndawo. Kukhona ama-committees amaningi asakhangela ukuthi abone ukuthi isandla sikamongameli sabanganani ekwenqabeleni ukuthi ayethuse umlando yena uTrump. Lokuthi futhi kuziningi izinto okukhanya zacitshwa lapha kulolu gwazi. So ngiyabona futhi ngenye into efanele ukuthi ibasobale ukuthi that kuyini okwakuvele kukhona okungasekhoyo okwabe kungabe kwacitshwa ngenxa kwesandla sikamongameli.
Umongameli Trump kungani ezwanana kangaka lomongameli Putin lanxa abantu beMelika abaningi bengamthandi yena uPutin?
Mina ngokubona kwami uTrump into ayiqakathekisa kakhulu lijwabu elimhlophe ukuthi abambanisa abantu abamhlophe umhlaba wonke. Ngoba uzakhumbula ukuthi ukukhethwa kukaTrump lakhona apha phakathi elizweni kutshengise even lalabo kuthiwa ngama-right wing amaqembu odlakela ezenketha betshabi avele kakhulu obala amanye ayevele efihliwe efihlakele. So uTrump yena angithi bona uhambile le-Britain lakukhweni wayenziwa yonke imikhuba. Kanti futhi uyakhumbula ukuthi le ndaba yase-Britain lapho besithi Britain kayiphume laphana. So yena uTrump ufuna amazwe lawa abamhlophe ahlangane ngoba amazwe amhlophe abantu abamhlophe lawa abengana alele. Kodwa uTrump senguye ogida ke lingungu ethi asibambaneni sizigqaje ngokuba mhlophe ngoba yitho abantu esiphezulu. Kanti uyabona futhi ukhangela le-Asia ukuthi ahambe kulwana undoda lwana owase-North Korea uzama ukuthi ahlukaniswe bonke ama-Asians o-China labo o-South Korea ngoba besefuna ukuhlangana lapha. So yena usebona ukuthi kungcona njani azama ukuthi ayehlangana lalwana abehlukanise. So mna mbona injongo ka-Trump enkulu yikuthi ahlanganise abamhlophe abazigqajayo futhi abathi bona bayibo abantu bani. So ke e-Russia i-Russia ngelinye lamazwe abantu abamhlophe anti uhamuze ekampeni ekhuluma ukuthi abantu abamnyama ama-Nigerian nama-Africans abantu abangalancedo ngangcono sithole amhlophe abevela kula amazwe awe-Eastern Europe.
Luyeza ukhetho lweMelika ngomnyaka ozayo kasi soze sibone i-Russia ingenela futhi yini?
Kuseza bonakala ukuthi kuza kumanjani ngoba la iMelika isezakhanya ukuthi iqine kangakanani. Sengisho lanxa i-Russia ingazama ukuthi ingenele lanxa yona i-Russia ingangenanga kodwa indlela uTrump asedunge ngayo phakathi la ama-institutions abebekiwe democracy kusobala ukuthi usewalimazile amaneke.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Sizigqibeke ezekuseni ngokukhangela imidlalo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leZimbabwe Warriors libe ngutshiki lobhanqa 1-1 lele Uganda izolo ntambama. Umdlalo lo utshiye abasekeli bama-Warriors bedanile ngoba leli qembu lidlalise amathuba amaningi. Lanxa eleZimbabwe lingakaphumi kulumncintiswano amathuba alo asefiphele njalo ukuze lidlulele phambili kumele linqobele DRC kumdlalo walo ozayo ngesonto. Kweminye imidlalo yayizolo eleNigeria linqobele Guinea nge-1-0 kwathi ele-Egypt lanqoba ele-DRC nge-2-0. Namhla khona iMadagascar izanqikelana leBurundi kuthi iKenya idibane leTanzania. I-Algeria yona izaqwaqwazana leSenegal. Zeni na siletemba livuka kuhle ezindaweni ezitshiyeneyo zomhlaba kungaba kusebulawa kubulawayo eHarare, Swaziland, United Kingdom, United States. Siyalamukela lonke njalo siyalubonga uxhaso lwenu. Siyalamukela la senkundleni yeFacebook lapha silomlalazi laphana uDumani uSikhumbuzo. Uyaloba uthi wena toboka penyoka yosundula ganda layo mbava ngazisungwe dzose kusibhakhwe matemba oga kusala hove hulu. Voma ndevu zokataza eDumani azitongo bhakhwa koga manga manga. Kulo Glente walaphana uthi wena morning siyakhala ngendaba yemali. Kuzoba lo silethemba gift uthi wena alibuye izimdola sifuna imali yakithi. Senzeni na?
Was peace. All honey asked for was the right to live, nothing but justice. Kulicala na ukulwela inkululeko, kulicala na ukulwela isizwe sakwenu, kulicala na ukuzwela wena inkululeko yakho. Ngakho ke malingakhali, qoqanani, for so many sons of this land have gone the same way and we have watched them go.
Malingakhali, qoqanani, liqoqeke kutsho imbongo enkulu uAlbert Nyathi lapho kungoma yakhe ethi senzeni. Esigqibela ke izindaba zekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi uzabumba iqula elizaphenya amacala enkohlakalo etheswa iziphathamandla zeZANU-PF ngabasakhulayo baleli bandla. Abalimi eNyamendlovu bathi bakhathazekile ngokwethulwa komthetho ovimba ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe ngoba kuyiyo ekade bethengisa ngayo izifuyo. Hayi ke likhumbule zikhona ezakusihlwa ngu-half past 7. Mina elani asibeni sonke njalo kusasa ngo-half past six ekuseni phela. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Itshone kuthi.